Umhlangano lo ubizwa kuthiwa yiMatabeleland Gugurahundi Genocide Conference. Wenzelwa edolobheni leLuton, England. Isikhulumi esiqakathekileyo esimenyiweyo ngumnumzana Moses Mzilani Ndlovu, owake waba ngumsekeli kampani Damboza ngaphandle kwelizwe ngesikhathi sohulumende womanyano, njalo ongomunye owayengabalweli belizwe ngaphansi kwebandla leZaphu, kukanti ulokhu ekhona kwezombusazwe. UMzilani Ndlovu ukhokhela ibandla elithiwa Alliance for National Salvation kumbe ANSA, uyachiseka ngendaba yombhuqazwe. Unobhala jikelele obona ngokwethulwa kwembiko enhlanganisweni yemthwakazi 1893, umnumzana Thembani Dube uchasisa ngalomhlangano.
Ngokukhanda amasu ukuthi kwenziweni ngale genocide eyehlela abantu bakithi, izigigaba zonke lezi ezehlela abantu bakithi. Okunye futhi yikuthi abantu babe lethuba lokukhuluma ukuthi kwenzakalani kibo, nini, ngasikhathi sini, kuziphi izigaba. So sikhangelele ukuthi abantu bake bahlanganisa amakhanda, bakhanda amacebo lamasu ukuthi udaba lolu singalibamba njani njengesizwe sakomthokazi.
UDube uyagcizelela ngokunxuswa kwesikhulumi sabo esiqakathekileyo.
UMzila simkhethe njengomunye wabakhokheli bakamthwakazi abalofutho olukhulu ngodaba lwe-genocide eMatabeleland. Njalo uMzila ungamnanzelela kajikajiki ngodaba lwe-Gugurahundi genocide. Ume eqinisweni, ume endaweni abona ukuthi abantu bakiyo bame kuyo. Njalo kahlehli emuva ekutheni kuyini okumele kwenzakale ngalolu daba.
Iningi labantu lithi sokwesikhathi sokuthi uhulumende kaMnangagwa kukhulunywe laye ngalolu daba. Kodwa uDube uthi cha,
i-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement kayiboni indingakalo okwamanje ukuthi ikhulume lohulumeni weZimbabwe. Indingakalo ekhona yikubutha abantu ibahlanganisa, ngoba abantu bachithachithwa yi-Gugurahundi genocide. So yiso isikhathi sokubutha abantu, sokubutha isizwe, sikhangele lolu dubo, silukhangele ukuthi udubo lolu oluphambi kwethu singalulungisa kanjani, macebo bani esingawakha ukuthi udubo lolu lulungiswe. Yikho lapho esigcile khona.
Umhlangano lo uvulelwe abantu bonke, ungakhathalekile ukuthi ngubani kumbe usekela liphi ibandla. UDubele nhlanganiso yakhe baqoqa uZulu ukuthi abuye ngobuningi bakhe.
I-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement iyalimema mahlabe Zulu ukuthi lize sizophatheka, sizoxoxa ngalolu daba, sikhande amasu, sibone ukuthi udaba lolu ngaphathwa njani ukuze luye phambili. IsiNdebele esihle sithi imbila yaswela umsila ngokulayezelo. Wozani ke mahlabe Zulu, sibuthane eLuton, sibonisane ngalolu daba.
Udaba lombhuqazwe weGugurahundi soluhluphile kakhulu kulezi nsuku. Kukhanya inkokheli lohulumende kathakazeleli ukukhuluma ngalo kuloba abantu bekhonona nsuku zonke. Ngimele iStudio 7, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.